lelo limqotho liqinisa labadala nga kukhulunywa ukuthi uhulumende wephula amalungelo oluntu ngoba kusungulwa iCitizens Coalition for Change awuphelanga inyanga ezintathu sahle sabona ekhwekhwe kubulawa ilunga leCitizens Coalition for Change. Njalo into ekhona ezweni ukuthi abantu bethuselwa emaphandleni, iCitizens Coalition for Change iyaliswa ukuthi ihlangane amalungayo ayaliswa sonke isikhathi. Into abayivumayo amapholisa ukubana nxa kulomhlangano owamalunga right ngathi ama champions awe Citizens Coalition for Change yikho lapha abavuma khona, kodwa ukuthi inkokheli ze Citizens Coalition for Change zibonakala zixoxisana lomphakathi amapholisa ayala, lokho mbonani yikwephula amalungelo oluntu. Njalo enye into ekhona, sibona uhulumende kaMnangagwa esala le voters roll. Siyazi thina ukuthi abantu bathatha ezindaweni ezikhatshana njengeChipinge, njengeChimanimani, abanye sibone bavele eMwenezi besuswa kulezo zindawo bezorejistwa kobulawayo.
Abizana PF Chiroza bayakulandula lokho bathi phansi kombuso kaMnangagwa amalungelo oluntu ayahlonitshwa njalo ayananzwa ngemfanelo.
IZANU PF vele iyaziwa ngokuqamba amanga. IZANU PF libandla elilodlakela. IZANU PF ngakhipha udlakela akusela lutho. IZANU PF libandla engathi yisiphamaso. Into ekhona ukuthi iZANU PF iphathethwa iZANU PF kudala yadilika. Into esikhona ngamabutho eZimbabwe asesebenzisa ubuso beZANU PF ukuthi benze lokho abakufunayo. Ngathi iZimbabwe Electoral Commission bona ikhokhelwa ngabo Sligwane. Osligwane abantu ababe ku military intelligence. Khangela abanye like omama okhokhela iZEC. Abantu vele abalobungani lobuhlobo kakhulu na leZANU PF omangwana bonke labana.